okwenzakeleyo ikakhulu ebandleni le-Triple-C kutshengise ukubana ibandla langkhona kalitshiyananga lesipaza shop ngoba ngabe bekulibandla elilabantu esingathi baleminyaka engu-23 ngoba it's a contested matter ukuthi lile minyaka emingaki but ibandla langkhona ngiyakwazi ukuthi abantu especially lo othungamelayo uNelson Jamisa labanye ngoba kakwazakali ukuthi kulabo bani kodwa ngezikhundla kodwa siyakwazi ukuthi abantu abanjengabo-Walshman otendayo uDavid Coltart ngabantu abale over 23 years experience beku-opposition politics besingakhangelelanga ukuthi kuzenzakala khonoku kodwa ngenxa yokuthi ibandla langkhona li-structureless singathi ispaza shop ngoba kade umuntu esimaziyo uNelson lalaba abafana bakho Gift Ostalos lofazayi so konke lokhu ngokuthi bakuthethe bakuprivatize yikho kwenzakale khona lokho akwethusi ukuthi kwenzakale khonokho njalo akwethusi ukuthi betholakale besenza nge-last minute ngoba yonke into bekungani likhasi elifihlelwe wonke umuntu lamanje akula umuntu okwaziyo ukuthi ngobani abangenile ngobani abangangenanga besitshelwe ukuthi ama-candidate azakhethwa ngabantu abakhethwe ngabantu abaningi kodwa sikubonile kuwadi 3 emahatshula ukuthi owayenqobile efunwa ngabantu ngumfokamahlanga umxolisi kodwa sizokuthiwa lo phethe uthe kamfuni sikubonile e-Country Park ukuthi owayekhethiwe ngabantu ngumama ukhuphe kodwa sesisizwa ukuthi wasekhithiwe khona ukuya kutshengisa ukuthi hayi bekungayisibo abantu abakhethayo njalo ukuthi kuze kukhithwe nge-last minute bekuyikuthi yena umnikazi wekhampani ubesakhetha ukuthi ufuna bani kafuni bani so ngesizathu sokuthi ispaza shop konke okwenzakalayo kungintando yakhe lo ophetheyo umnikazi wento yikho okwethusayo ngoba ibandla elalisithi lizanikeza abantu idemokrasi akusabonisi ukuthi kule demokrasi kodwa intando yomnikazi intando yalo okhetheyo
abancintisa kukhetho lukamongameli lapha sibona kulabo nalaba abavele bekhangelelwe omnangagwa oChamisa kodwa sokubuye uKasukwere owayekubandla lezanu PF umbona eqhuba njani engaphambanisa amavoti kaChamisa kumbe ngaphambanisa amavoti kamnangagwa kumbe uzabathathela bobabili
ngikholwa ukuthi uKasikwerere abantu abazamvotela uyabethetheka abakaJamisa kumbe nakwanele abakaEmerson uyabethethe abantu abangakholelwa kuJamisa lebantu abangakholelwa kuEmerson simzwile uNelson ekhuluma ukuthi abangafuni yena balelungelo lokuthi bedinga abamfunayo so abantu abangavumelani nalokho akwenzayo kuyabe akula umuntu ongasola ukuthi kungani bekhambe kuKasikwerere ngoba utshengisile ukuthi yena it's either it's his way or in no way so abantu ngesizathu sakonoko babe besebesithi hayi engxenye abangamkhetho zabalalela yena utshengisa ukuthi ongavumelani laye akalasizathu sokumlalela itsendo lalela yena umbeni uyaphuma ungeyakho indlela kalandaba lakho
amanye amabandla afana labo zaphu ehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho lukamongameli ngoba athi akalayo i-$20,000 edingakalayo kambe kumele kwenziweni kahle kahle efuzwayo ukuze ukhetho kungabi yinto yabantu abalemali kuphela
kulusizi ukubana isitrage seZimbabwe abantu abasilwelayo beleli 1-man-1 vote lokuthi labangalalutho bebe ngabantu abathole i-representation the strage has been commissionized abantu bafela ize ngoba ongalalutho kutsho ukuthi ilizwi lakalisaziwa imali leyo ebhadalwayo iningi kakhulu endakula justification ukuthi ngeyani is just to separate abantu siyakwazi ukuthi abantu kathesi abasezihlalweni imali eningi abalayo bayithole ngobusela genuine person ozamela abantu abadubekayo akasoze yenelise 20,000